Ekupheleni kwawo nalo umnyaka udaba lokuswelakala kwemali emabhanga kanye lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo yilo obelusegudwini. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchasisa ngokukhwela kwentengo yempahla.
Yanandela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasensa akile manje ngoba likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ngangene zo lapha konke amagrocery labo tube abantu bakhwezile between 10 cents and xa uswayipa ugcina i-charge i-price ephezulu xa ule cash iba nganeno kodwa la i-cash isingakuthi yimhlobano yemali akuyi-bond iba slightly higher xa ungabe uthele i-usa iyabe ibhalansi kodwa ixesha ukuthi i-usa balutshana abantu abalayo so kabantu kabahlukuluza utandile.
Ucouncillor Brenda Mpofu weMlume 2 eNkayi usichasisela ngokwenzakala emaphandleni ngalolu daba.
Awutholi imali yokuthi ugayi sesizugcina futhi uthatha igokoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayisa igokoko elilodwa. Yahamba uthela ibhakede lakho usiyathenga isitolo ngamabeli usiyathenga kumbe uthenga ithukela kumbe uthenga isepha. Intshintshi kayikho ukuthi imizi yakho iyethenga ngebhakede lonke. Nxa uthenga ithukela uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana lokuyisithi kwabantwana. Intshintshi sipelile sithenga lesawuto. So uphelile ukuthi ibhakede lokhuya. Ithukela into yabe $2.50. Ibhakede lona bathi $5. Kwezinye izitolo, bathi $6.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi kukhona okungenziwa ukuqeda ukuswelakala kwemali.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi kakhulu irandi. Ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe lapho into zakhe zizaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika. Okwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingawusuzithengiselwa amanye amazwe zidule. Kuyabi indlela yonke izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela esetshenziswa ngayo eli-overfleet ziyadula nxa uzikhombela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa ama-rand ezenziwe e-Zambia usebenzisa amakwatsha ezenziwa e-Botswana okwenza ukuthi indlela esetshenziswa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibuze umnotho ngeke ukhule ngitsho.
Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi umnotho welizwe uzakhuphuka ngesilinganiso se-4.5% ngomnyaka ozayo. Wathi uMongameli Mnangagwa yena wathembisa ukuthi uhulumende uzahlala phansi labo somabhizimusi abachiyeneyo bedinge icebo lokulungisisa lolu daba kulokuphongubeka umthetho obenqabela ukuthi bakhweze intengo yempahla. Kodwa umnumzana Masimba Kutshera ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu akusoze kube lempumela enhle.
Angiboni isebenza nxa kuyukuthi amanye ama-factors esiwakhulumayo lawa awokuthi imali itholakale alungisekile. Imizamo le eyothi bakhulume bengakhuluma bakhulume inkomo zize zivuyele ekhaya kodwa akuzange angiboni umsebenzi.
Iningi lizibuza ukuthi kambe umnyaka ka-2018 uzabe uminjani kwezomnotho welizwe. Zizaphela na indwendwe zabantu abadinga imali emabhanga. Uhulumende uzayidala na imisebenzi. Iza kwehliswa yini intengo yempahla ezitolo impilo yabantu ibe ngcono. Kodwa abasekela umnumzana Mnangagwa bathi kaphiwe ithuba akufeze lokhu.